sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMabasa 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usibalukulu webhanga leZimbabwe of Zimbabwe uwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank International Monetary Fund.
Orede emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima.
Bakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yanale Zimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo okuyikuthi abangane beIsrael baza kuma leIsrael abe Iran bamele Iran ngapha
hele Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi zalethulela ezamasiko ezabatsha ezokukholo lesiKristu lezemidlalo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usibalukulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank leInternational Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba uMnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le yimihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe gold kumbe iZig. Sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayithi iZig. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le-confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqulwe izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana lalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi limali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama-cross-border traders, limali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency. Kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16, 17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokho singayisivine ekuthengeni i-airtime. Sinanzelela ukuthi ithe isingenlela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaziki yena la asekhona sesinanzelela ukuthi selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha belime njani.
Yes, akuzwa Ntombi Ndala. Manje ngenxa kunje kuthiwani, akusitshele sibili ngamabutshana.
Engingakutsho ukuthi iziki leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodwa izinto kwamanye amazwe sizothengisa ngapha, sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwayo ukuthi asikayizwisisi. Sikhona sizayizwisisa, sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi limali ingakaqedi yona i-30 days. Orede emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngingathi mina, hayi ukusebenza kweZig lakhona akulethanga tshintsho. kithi thina abantu abaphila ngokusebenza alikulethanga tshintsho kithi thina abantu esiphila ngokuyawoda ngaphandle kwazi. Instead kwenze imisebenzi yathe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali le kabakayizwisisi kabayizwisisi njalo la ma-rates ayo already aseyahle avele abaphezulu emkambo omnyama.
Lo ngukosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxe laye ekobulawayo. Uhulumende uthi iqinisaka imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa lemadaba kakusa namuhla. Ele Israel lithi lelilise ukuvimba amabhombu aphose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli. Ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubikwa ukuthi babhonjwe ngele Israel. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba le Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebezakuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo, okuyikuthi abangane be-Israel bazakuma le-Israel abe-Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe, nxa kuyikuthi bazakwesaba abangani be-Iran, kutsho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqwe kabuhlungu layo ngoba i-Israyeli ime lezinkulu ngale eceleni. So-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu-ke lizaqhubeka-ke lisephulwa, abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abenelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sokusiba futhi-ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye kumele ukuthi i-Israel layo ikudobhe khonapho. Lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye, kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi-ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kumbe vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu?
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawala umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.
Unumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi akumelanga ele Israel liphindisele ngokwenziwe ngele Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo. Kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla lakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngelerussia endaweni ezijiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wesenzi wemandla
yelo baba mkhulu
masiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngkhona kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba lenkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Ukuthi ukuthi induna zosisiphansi kwenkosi le asesizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli. Hayi, sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno mutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani konoko, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahunga-hunga sizwe sengathi uma umuno mutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza, including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha ilokho esingathi i-order enkosini, kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlube kolokhu nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizwe.
Khona baba uDube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo, ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bonakabalayo into esingathi mhlambe isilot kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele mandebeleni baza kuthatha njengokuthi ukhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani, ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omono mutapa labo mambo bona sebekwa kanjani.
Amaphutshani kwe.
Hayi, ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omono mutapa. Kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisizwe phakathi, ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo, ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde athela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Yes, siyamuzwa lo ngubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esinkulu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya.
Senziwe manje, senziwe manje. Sithina masiko wethu.
Sithina masiko.
Ngoba senziwe.
Ngoma nje sokusikathi sezokholo lwesiKristu silontuka melikomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo uhlelo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini kaExodus 14. Siqale evesini lika 13 ndabe ufundela khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova azakunenzela khona namhla, ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla, andisayi kubuye nibabone naphakade. Verse 14, uJehova uzakunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siyavuma khona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le indaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwa-Israyeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe, bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKhenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli, kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli base bekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhlizweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda ayilokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona, kungumlando wakho ukubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje, nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela, ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli, udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova, ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo, izihlobo zami ezithandekayo, ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu, inkanyezi lenyanga kufihlakale kube emnyama kuthi bhuqe. Kodwa lokhu kakutsho ukuthi ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho. Sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula, inkanyezi lenyanga ziyakubonakala, impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakwaIsrayeli baze befike esimeni esinjalo, ukuthi kwase kumnyama kakhulu emuva, kumnyama phambili, kumnyama lalapha abakhona babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi, uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha, ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yenduli yayizolo, eyinye yayibe impilo yesono, umntathu waphenduka kuso leso sono, kodwa asiloyisi asifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli, ningesabi, lanxa sekumnyama impilo inzima lapha ekhaya, kungatholakali kudla, kungatholakali imali yamagetsi. Uthi uMose, ningesabi, bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini, ningesabi, uNkulunkulu ukhona, uyayizwa imithandazo yenu, uza kunilwela, akasoze alishiye lilodwa. Asikhulekele uNkulunkulu phakathi kobunzima esibhekane labo, ngamunye ngamunye, ngemndeni ngemndeni, ezigodi ngezigodi, ngomphakathi wonke nje, sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinyela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eye-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Ngilama-project amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lama-project abizwa ngokuthi Fitri Access le-EduPlay. Fitri Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izinseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi ukuthi ungazuqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakhampani amanye. Ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakhampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe. Esokusitshiya thina singena amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungazowathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi abavela ngaphandle kwamazwe. Yikho now usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela okwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi hhayi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kulo themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula luyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalalileyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications bengathola njani?
I-Fictory Access App le futhi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseke o-level in 1 year itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fictory Access, uzayithola i-app yethu ilesitrasha green icon yethu and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-EduPlay.africa.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Jabo Kancube.
Yes, siyabakhulu Dabo Kancube. Wezemidlalo sixoxalo Ezra Chisa Sibanda owethekelela kule Melika. Siyawamukela kwestudio ke Chisa.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ngani kuyaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi nokuhle kakhulu. Akusitshele ke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika.
Laba Melika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elkan, uyamazi kakhulu somabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawa ele kampani yakhe Askur Clothing. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu abadlali Highlanders ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kuleyo amakolishi bezofunda bedlala le midlalo yenguqu. Sikhuluma njenje abantu sebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njani ubonile besilabo Methembe uMayor onguye ke umqeqeshi wokugcina kwe-Highlanders ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shaw abaningi bambonile, o-Kelly Jacobson uDube la ebekhona, o-Geoff owina i-BP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa i-Highlanders eChegude emncane wazodlala i-Highlanders wasebuya ngapho uMbariki umso uChison umamba.
Sibona nje amajaha la ukukhanyazana aphumelela kakhulu.
Aphumelela kakhulu, abaningi bafundile baqile, njalo bona abaningi sebeyiba bafundisa apha ema-university. Njalo bebebonga u-Ilano wabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe lo Malcolm King wasichiyayo wawabamselwe umgcidlalo we-Highlanders. Ngakho babisa laba bafana ke sebabisa nezimuli zabo sebehlala kwele Melika.
Yes, kuthiwa sibili abanye sebengani bahlumile sibili okunye okumangalisayo, njalo lokho bencede ekhaya le grassroots soccer liyana babelayo kumi njani
yeah ikho nje wabona umethembele liyana iqembu la kwathiwa iBantu Rovers la yeke wathatha ke abanye abadlali wababisa ngapho bona abadlali abancane othwa ngo Ezra bona abana ke abaningi sebebabisile bathi laba bazalandela indlela yenziwa ke ngilana ukubisela abadlali kuleli lizwe
yeah siyakhumbula ke sihlala nomjaho othwa ngo Ezra kunyazani bamethi igama ngiyabizela
yeah, uthi abazali bakhe babe vele benthandaze emsakazweni ngabo 90s kwabana uthi ezala abahle bamethe izigama lokuthi ngeEzra bathi ke lawo zaba ngeEzra ngobe simthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabaza ukuthi ozala kunxa bephila bebeza jabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozenjani ubone ujako njalo
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikokwenza ukuthi azaphiwa igama lami so hayi into yakho nthinte kakhulu
yeah singathi ke Jesus akusangomangala sibone umamba sengakana ukusibona lo Mthembe lo Thwelihle inkomazana labanye
yeah kumalisile ka uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile anti bembona ukuthi hala kuwumfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundele okumangalisayo
yeah siyakhumbula nje abanye kade besethula babehlangana lakho kubhuso siyakhumbula okunye uAndrew Shube khuluma okunye okumnandi siyakuzulale so ke singathi ke kwini okungathi wena kukubambile wabona ukuthi abajahala kanje
undlekisile uAndrew Shube ekhuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngihlikihle emzimbeni kuluma kwathiwa izimuthi imuthi manje nxa ezamutshela abazali bakhe lezi hlobo zakhe uthenza umuthi akula muntu omzwisisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu uAndrew Shube
siyakhumbula njalo ukhuluma ngokuthi bachaya iDynamos
bachaya iDynamos
endleleni enzima
bacha iDynamos endleleni enzima ke uthi wawuqala wadlisa iDynamos yabadla uthi sokubuya ke wazobuya ke sezotshaya lokho ukuthi umchacha phansi wayitshaya iDynamos yanqobela into 3-2
ye utuba ke khanya ngazani waba le nkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
ye uthi lapha ke enqulwini bagcina bethatha ke umlenze lo bafaka insimbi phakathi uthiwa i-hip replacement ukuze ukuthi ke ahambe kahle uthi ngawayesekwelakithi eZimbabwe uthude nakathi esinamhla ugogekile uyabonga ukuthi u-Elan Bisakhe lapha kwamnceda ngakho uyasihambela
kodwa akumangalisanga abafana labothi bathi
kumangalisile ke thola ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha eMelika
ya ake sikhangele eminye imidlalo lapha Jesus sikhangele ke umdlalo omkhulu wathi khona namhlanje kwele Britain sikhangele khona ngalesi bese sibuya
kwele Britain amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke Liverpool le Arsenal badliwe bobabili iLiverpool edliwe 1-0 ke Crystal Palace kwathi ke Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana eMarais Stadium oso sithi iqembu lele ke lithi Manchester City linqobe izolo ke 5-0 seliphezulu kwengalane ezemklomelo chuti ngemklomelo embili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kuthi bana ngayi soku Arsenal sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
ubonani kuyagcina ngakuthume ngapha konke
ngendlela ekuyo yona ukuthi imbonani Manchester City sizazithathela sokulula ngoba laba le emidlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani asikhane ezemidlalo
yey Arsenal Movers team ke ngene kulonyaka ibe 2-2 le FC Platinum Arsenal ke yakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCape United yenze 1-1 le ZBC Caraiba iCheck ukuthi Pirates iwine kwaqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimbara iDynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 kukanti iBikita Minerals la ibe inqobile iBlue Chiefs izolo Chicken yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadlwa iMelika Diamonds 2-1 Ingezi Platinum Leyla Lenders yathi 1-1 okuchiya ke yalenders idlala imidlalo yesithupha njalo le 14 points phezulu kwengalane yezomklomela
yes njalo ukubona ngoku ukuthi yalenders yathi chopo phezulu kodwa ke sokufika phansi ngale incaso kufika kuma petroleni
ugcina sokubi kodwa lonyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisa iphete ke team njalo ngasikhangela ke dana ngose khonale phansi ngayo 5 kusukela phansi engalaneni ezemhlomeni
kuzwa kwini ikhanye khubeke phezulu
kwesitini iDynamos kule nkulumo ezine badlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi bakho ngakho uhlala ungani kuyadiwaliwa kuyaphikiswana yikho ngani ehluleka
yes yabonga kakhulu ke ezo Jesus banda khona ngapha ke kwelimelika ngwadela kusasa
ngiyabonga kakhulu edube
ye lamhlanje ke hayi sesiyafika ke emapetulini othelo lwethu siyabonga kakhulu ke ezo Jesus banda khona pha ke kwelimelika singahlukani ke sike sibone ke ebesigokhela lamhla sibalukhulu webhanga le-RBZ ukhona ngapha-ke kwele Melika. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.